Ngiyabonga mnumzana umbuzo wakho kuliqiniso sibili okubuzayo uMo Blessing lo ongene kuphela indaba jabalala wayengekho kubereka mwana esasekuyo wayengekho ucandidate selection esasilayo konke okwakusenzakala kazange afake amaphepha ngoba yena wayeku MDCT eyayikhokhelwa nguMonzora uDouglas so eseswele amakhandidenti uChabangu ubone kufanele ukuthi athathe umuntu owayengekho so ukuthi kuthiwe ufaka abantu aba-agreed ngikubona kungasento e-right kungasoqiniso sibili ngoba u-agreed ngayiphi indlela uMo Blessing yena owayevele engekho ngaleso sikhathi abanye ababekhethwa bengena ngiyabonga
manje njengoba sisizwa besithi bazahamba emthethwandaba ukuthi bamise umnumzana Siziba ukuthi ancintise kusigaba sephelandaba sabalala lina liluthatha njani lolu daba
thina ithemba lokuthi sizanqoba silalo angaba khona siyakwazi khona amaplans ukuthi bamise uHonorable Ostalos ukuthi aconteste kodwa ithemba ekugcineni sizanqoba kuphela yikho engingakutsho okwamanje wonke amaplan amabi angafuna ukuthi awenziwe hhayi thina silethemba sihlala sinjalo sizanqoba.